amabhizimusi amaningi ebevuliwe kobulawayo kuthi amapholisa alihlekana ahlomileyo ebebonakala endaweni ezehlukeneyo zelizwe ezikolweni eziningi abafundi lababalisi bebengekho. Umongameli weZimbabwe National Students Union iZinasu umnumzana Benon Ncube uthi isimemezelo sabo siphumelele ezikolo ngoba kuvuke kulamapholisa ahlomileyo emakolitshini njalo abayanga esikolo.
So is there a way lay if you plan your booty? Uhulumende asibone asizwe ngoba besibhale incwadi kaningi kaningi kodwa engaphenduli. Ngakho ke sahle sathi stay away ukuthi abone ukuthi siyenelisa ukukwenza lokhu nxa sicela sacela saswela impendulo. Ngiyatsho nje namuhla kuvuke kulamapholisa eNational University of Science and Technology NUST, kuvuke kulamapholisa eUniversity of Zimbabwe, kulamapholisa eGenoa University of Technology, kulamapholisa eBindura University. Ngikhuluma nje lakhathesi amapholisa akhona phakathi okutshengisela ukuthi usezwile izikhalazo zethu, and as far as we are concerned thina njengeZinasu sekuyithiki entweni zethu esizifuna ngoba usezwile sesimele impendulo njengoba besithilo ukuthi u9 May ilanga lokuqala asolokucina. So impumelelo esiyifunayo eyokuthi school fees sehliswe, sizitshela ukuthi nxa engazange aphendule ngalokhu kwenzakale lamuhla, sizaqhubekela phambili aze aphendule.
Unkosazana Nomqhele Moyo ofunda eNational University of Science and Technology iNUST uthi izifundo zimisiwe lamhlanje.
Ukumiswa kwama-lessons mina ngibona kuqondile kakhulu ngoba khathesi imali esizibhadalayo ama-fees lawa vele yimali abazali bethu abangayiholiyo. And so thina khathesi lathi njengama-students vele siyakhalaza ukuthi uhulumende laye ubone ukuthi i-fees yethu uyayehlisa ibe yimali e-affordable eyeneliswa ngabazali bethu. Lathi eseyenelisa ukuthi langaze nxa ungabuzama ukwenza lokhu lalokhu uyakwanisa ukuthi uzibhadalele wena wedwa. So mina ngibona kuqondile, I hope ukuthi khona lo hulumende uyayithola i-message evela kithi as ama-students ukuthi siyakhala nge-fees yethu ukuthi iyayehliswa.
Olwela amalungelo oluntu umqondisi ohlelo olwe this constitution unkosikazi Abigail Mupambi upha umbono wakhe ngokutshengisela kwanamhlanje ngokungayi emsebenzini.
Yes, sibonile sibili ukuthi kade kubiziwe stairway kodwa ke isituation ekhona kanamhlanje kuground sibona ukuthi abantu bazihambele emsebenzini besikhangela nje ama-reports esuka endaweni eziningi ezijetshiyeneyo elizweni uyananzelela ukuthi abantu bahambile nje emsebenzini njengesukini. Engikunanzelelayo yikuthi istay away lay kade ikhangasela kakhulu online. Ungananzelela abantu kade bekhangasela abaningi amanamba abo uzathola ukuthi ngaba ngaphandle kwelizwe, abanye baseGoli, amanye ngama-political leaders njengabomusi Maimane.
Enkundleni yabo yebulenjini iTwitter amapholisa achaze ukuba ukutshengisela kwalamuhla akuphumelelanga njalo bakhuthaze abantu ukuba bamangalele abantu abazabanyela udlakela. Uhlangothi lukahulumende olubona ngokuqhatshwa kwezisebenzi zakhe olweZimbabwe Public Service Commission lethule umbiko okhuthaza zonke inkokheli zengatsha lenhlangothi ezichiyeneyo zikahulumende ukuba inanzelele bonke abaze emsebenzini labangabuyanga, kuthi abangabuyanga kumele batsho isizathu esibangele ukungezi emsebenzini. Abanye bathi kubenzima kubo ukukhalala umsebenzi ngoba iningi labantu selizisebenza, bethi ezikolo ukukhalala umsebenzi kuphumelele ngoba abafundi abaningi abayanga. Amapholisa abikwa ebegcwele indawana yonke eHarare, ikakhulu ekolitshini elikhulu eleUniversity of Zimbabwe eHarare Polytechnic leAfrica Unity Square. Abikwa njalo ebegcwele emadolobheni anjengabo Gweru, Mutare, Maswingo lamanye, kodwa akuzange kube lodlakela oluke lwaqhamuka endaweni zonke lezi ngenxa yokutshengisela lokhu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.